umhlaka 23 June lilanga le public service day ngokunjalo iAtuz layo ihlanganelane lamanye ama public servants wonke jabulela ilanga le public service day kodwa ke thina besijabulela singabantu abalambile njengabantu abangababalisi okukade sakhala ngehole besizama ukuthi thina uhulumende wethu eZimbabwe public service ministry Minister of Finance naku President welizwe sizama kubatshengisa ukuthi bakhuluma ngesurplus ukuthi eZimbabwe kule surplus yemali efika kuma billion but uditch lamhla basayenelisa ukungena ebank anikezwe iloan ngokunjalo ama payslip labantu abasinikeza wona yiwo asincedisa ukuthi sithole amaloan ebank awasela ncedo kithi so ukuze sibatshengisele ukuthi awasela ncedo awasasebenzi ukuthi siwachise sibatshengisa ukuthi nama slavery payslip is they give us a slavery salary that cannot be recognized by the bank that you bank with i bank lapho okungenela khona imali yakho yona leyo kodwa bese besithi awenelisi ukuthola i loan ngoba imali yakho incane kakhulu amafitshane besizama ukutshengisa uhulumende ukuthi sesikhathele ngemali engasincedisi ngalutho
umbiko lo uzafika njani kuhulumende lile themba lokuthi uzawubona yini njalo lizaqhubeka likhulumisana laye
ngokusebenzisa i-social media Twitter, Facebook, Instagram, Skype sile themba elikhulu ukuthi ngikhuluma lawe manje u-Minister of Finance umkhulumeli usomlomo ka-President uNick Mangwana laye u-President u-ED u-Minister of Public Service uMamdima uKane Mathema imbuko yethu sebeyibonile ngoba labo bahleli beku social media ngaleyo ndlela yindlela esesibona kungcono ukuthi sikhulumisane layo labo ngayo ukwenzela ukuthi ngoba singathi asibuthaneni siyenze imbikicho bahle bathumela abafana babo basibophe basichaye ukuengeja lohulumende sikhuluma ngeholo asimanga asisoze sime sizasebenzisa zonke indlela nxa kufuna ukuthi kuyehlale etafuleni sizahamba siyehlale etafuleni nxa kuyikuthi kumele amalunga awe-Atuz agcwale emgwaqweni nxa ama-COVID restrictions esedlulile zangena emgwaqweni ku-social media sizakhuluma labo nsuku zonke ngamafitshane sivele sikhululekile ukuthi sikhulume labo ngoba ukuze kulungiswe vele kumele kukhulume
vele ukwenza okwelanga elilodwa kuphela yini lo njalo lizabe liqhubeka lisenza inhlelo ezehlukeneyo esikhathini ezizayo
umbhikitsho walamhla lo ubungowalami kodwa-ke njengabantu abavele behleli befuna ukukhuthaza uhulumende ukuba abanikeze iholo labo eliyeneleyo ziningi inhlelo ezizabe zibuya zisiya ngamalanga zisiya ngokuthi kulani okukhona sikhangelela ukuthi kade kuphakathi kwe-14 days lezi kusukela mhlaka 28 uhulumende laphathe izikolo zizavulwa khona mhlaka 14 days sizaba lezinye inhlelo esizazenza ukwenzela ukuthi simkhuthaze ukuthi sisiya abe sesinikezile imali yethu ngoba kungenjalo izikolo zingeke zifuthe.